Umnumzana Justice Ncube ubhubhe ngolwesihlanu kuviki edlulileyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngabahlali bemashaya phansi kwegunyu abedlula amathumi amabili bencedisana lezizalwane zakwele Botswana ezazilithumi lanye bemethesa icala lokutshontshwa babhemi. Izakhamizi esixoxelazo zithi sezile minyaka zitshontshelwa kungelanyathelo eluthathwayo ukuze lawo masela abotshwe ayebhika ejele. Umnumzana Victor Spando isakhamuzi seManama njalo engutshalimana wenhlanganiso elizana lokutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association iGasta uthi kunganengi bebamba xhaka amasela ezifuyo kodwa eyekelwa.
October to December sikwazi ukuthola amadonki over 67 abetshontshiwe. Kwabanjwa futhi amasela afika kubo 10 to 15 if I'm not mistaken. Kodwa kusizwisa ubuhlungu ukuthi phakathi kwalawa masela alikho seligwetshiwe, bonke banikezwa ibheyili bangaphandle. Gameko ezimbili abantu abahambe khona besiyadinga amadonki abo eJohn Deere basuke baganyulwa kabuhlungu kakhulu, kodwa amacala avulwa amabili. Akukho umsolo osebotshiwe owakwenzayo lokho.
Ngokunjalo umnumzana Siphanda uthi kuyadingakala ukuthi amapholisa asebenze ngendlela eqondileyo ukuze kungabi lokulahleka kwempilo zabantu mahlayana nje.
Sinanzelele ukuthi uVusa Mthophini ungomunye walabo evulela amacala kodwa unokubonakala ehamba labomthetho lamapholisa kodwa bengakwazi ukumbopha. Sicabanga ukuthi akube umthetho ukhona uyasebenza, akube konke lokhu kasinakho. Silusizi kakhulu ngendlela umthetho ongasebenzi ngayo, ngendlela amapholisa angasebenzi ngayo, ngendlela ijudiciary yakithi engasebenzi ngakhona. Besicela ukuthi uhulumende asincedise kakhulu, especially abantu laba abatshontshayo benganikezwa amabheyili. Ngoba uma benikezwa amabheyili mabe ngaphandle babuyela futhi behlukumeza futhi umphakathi.
Umnumzana Love Moncubo oyisakhamuzi seMatobo uthi ukuyekethisa kwamapholisa ukubopha amasela ezifuyo sekudala ukufuthelana okukhulu kungakho izakhamizi gcina zithatha umthetho ziwufake ezandleni zawo.
Amapholisa adlala amasela abopha amasela bebayekele bengafiki kumbe nasemakhothi pho. Lokhuyana kuyasilimaza, kuyenza imeseji yokuthi bebone ukuthi sizondile yiyo nale eqakathekileyo ukuthi sizithathele umthetho nje kancane nje siwufake ezandleni zethu. Kungaba kabili kube kathathu bazaphakamisa amakhanda bebona ukuthi abantu bazondile. Yikho-ke imbangela kakhulu umthetho esifaka ezandleni zethu. Nguye uhulumente, nguye okwenzayo lokhu ukuthi thina size sizonde siyedlulise.
Umnumzana Ekemo uthi ukwehluleka kwamapholisa ukuvikela izakhamizi kubathiya besengozini kungakho izakhamizi kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Ukhumbule ukuthi silamakhesi zabantu abangu-2 abathathelwe izimoto, omunye wakhutshwa ilihlo watshaywa wathathelwa itraka yakhe esuku khona phana. But the perpetrators have not been apprehended, so okusalayo kathesi abantu ukuthi bazivikele. Abantu kumele basebenzise everything ukudefend izifuyo zabo ngoba yikho lapho abaphila khona. Abala amapentsheni, abala elinye ilifa besides izifuyo zabo. Into leyi izagcina vele ikaye kunzimeni abantu bebulalana.
Umnumzana Amon Clinic Ngathi ngukhansela kaward 10 eGwanda uthi kukhona okunuka santungwana esipholiseni.
Umphakathi uzamile ngamandla wonke ukuthi uncediswe ngamapholisa kodwa amapholisa let down. Into emangalisayo ukuthi abakhulu bakhona, kutsho ukuthi ukutshontshwa kwezinkomo lezi labo abakhulu intshontsho bebelithola from ama-juniors abo. Ngempela ngempela umphakathi noma kuphi kwesigaba sebandebeleni asisela siqiniseko sokuthi silamapholisa oqobo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi uZulu kumele atshiyane lo mkhuba wokufaka umthetho ezandleni zakhe kodwa abikele amapholisa lapho ethe waphatheka kakubi. Umnumzana Nathi uthi basaluphenya udaba lokubulawa kukaJustice Ncube. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti eziphathamandla zikahulumende ezaphenya udaba lokutshontshwa kwezifuyo zakwele Botswana ezizalwane zakuleli. lokho kuze ngemva kokukhalaza kwamongameli wakele Botswana umnumzana Mogoetsi Masisi othi izifuyo zakibo ziyaphela ngenxa yamasipela emngceleni wakele Botswana leZimbabwe emlambapheli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.